Le inkulumo kaSibindi iveza ukuba sekulokuxokozela kumanyano wamabandla aphikisayo ngaphansi kwe-MDC Alliance. Sekuvela ukuba kulokufuthelana okuthile njalo sekungasacaci ukuthi kuzongenwa njani kukhetho lokwabelanwa kwezikhundla ezigabeni ezehlukeneyo. Ekhuluma emhlanganweni lentatheli izindaba kusukwana isanda kwedlula, uthe lokhu yisibonelo sobugwala, kungakho yena lebandla alikhokhelayo bengasoke baphatheka kumanyano yiloba yiwuphi.
Singahlala phansi sibe nenhlelo, indlelo zikaningi, ezinye zingaba yikubhala izincwadi kuma-organizations eduze lathi, ezinye zingaba yikwala indlela abenza ngayo izinto, lokunxusa abanye ukubana sibambe ndawonye abantu, singasho amaphathi, ngoba amaphathi iphathi ningayinye ililungelo layo. And mina ngowami ungakabuzi angiyasilayo into sokubambana nabantu, akutsho lutho. Ngobona abantu bebambana kuyafana la, ngizakunikeza into enkomeni sibili. Ngobona abantu bebambana behlanganela umuntu kuthiwa yikuthelela, bethelela umuntu ngamagwala, abalamacebo abalamandla. So that's what yikho kukutsho into ekuyithoyo nje yithi umthetho wethu asitshintshi kuloyo mthetho.
Kunsukwana ezedlule bese kuphuma indaba ebezikhomba ukungezwani phakathi kwamabandla akumanyano we-MDC Alliance. Inkokheli sezingani zikhuluma okwehlukeneyo. USibindi athi yikho kanye akwalela ukungena kumanyano. Uthi isiyehlule imanyano nxa kukhangelwa imbali yawo elizweni, ingayindawo njengoba vele kuyabe kungabantu abalemibono eyehlukeneyo benganelisi ukuvumelana kulokho okumele kulandelwe.
Ngoba into ehluphayo thina emkhubeni wethu nabantu lalapha eZimbabwe, sithanda ukudla. Umuntu ebuza ukuthi kuyadliwa yini, omgabo onkomo bonke udaba engabakhona bezi babesuka empini beshiya abafazi bengathenganga lobi sepa okuthiwa khona umuntu yikuzinikela. Manje yona le ubuntu bona loba kukho sokwaphela, yinto esizama ukuthi nasiyifake ebantwini ukuthi khani nandibona abantu abazabusa idolizele mpondo. Nxa singantshintshanga thina ubuntu wethu ngokuthi umuntu isikhathi sonke uyabuza ukuthi mina ngilani khonapho ngiyathola something. Umuntu kumele usebenze, ungasebenza uhlelo oluhle yilolu oluhuga imali. Ungaba yohlelo oluhle ususazi ukuthi imali iyalandela, imali emile ilandele umuntu, akho umuntu alandele imali.
Uthi sesedlula isikhathi sokuba umuntu kube ngani uyathengwa ephiwa okuyingcosana ukuthi akhethe inkokheli, sekudinga imfundiso kuzulu azwisise ukuba kungani kuqakathekile ukuba aphatheke kundaba zokhetho njalo akhethe inkokheli uqobo, hathi ngoba ngeyebandla elithize. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.